abasakhulayo laba bebelubhekise edalela eParliamente lamhlemini ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona kumalunga alelidale ukuthi ababuzele kumphathi ntambo wezemithetho onguye njalo omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi ungaphi uDzamara. Abasakhulayo be-MDC bathi bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo lokutshengisela ngokuthula bekhonona phezu kokwenza kwabomthetho abehluleka ukwenza umsebenzi wabo wokuvikela uZulu okugoqela uDzamara. Bathi baqonde ePhalamende ngenhloso yokukhuthaza amalunga aluphathe lolu daba edale benze achaze uMnangagwa ukuthi usiwe ngaphi uDzamara ngosuku lapho abaphathi ntambo babuzwa khona imibuzo kuleli dale. Ontanga bathi okwenzakala eZimbabwe lokhu yinto eyangisayo nxa kukhangela ukuba umongameli Robert Mugabe nguye umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeSADC le-African Union. UZulu weHarare obesedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa amane avukela uZulu ozama ukukhalaza phezu kokungalondolozwa kwelungelo loluntu okubalisa ukuthunjwa kukaDzamara. Omunye walaba bantu ngumnumzana Sibangani Ndlovu.
Ihlupho esilalo thina ngendawo yamapholisa eZimbabwe basebenzisa udlame kakhulu, abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni, kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe befutha abantu besenzani, phezu kokuthi besebevela present udaba lwabo kuma-parliamentarians ngendlela ekade lokuthula. So ngendlela nawo amapholisa wona asereacte ngayo akutshengisi ngathi inhlalakahle esilayo between thina abantu esiphila eZimbabwe lamapholisa ethu. Basebenzisa udlame kakhulu, abasebenzisi ukuthi indlela zokukhulumisana kuma indlela ezilungileyo.
Uthi uNdlovu ukwenza kwamapholisa lokhu kutshengisa ukuba uhulumende ubafundisa ngendlela engayisiyo yokusebenzisa udlame sikhathi sonke nxa abantu bethe basebenzisa ilungelo labo lokukhonona ngokutshengisela.
Wehluleka ukuthi akhulise amapholisa akhe ngendlela efaneleyo. Nxa amapholisa one violent kutshengisela vele ngendlela uhulumende wethu azayenza ngayo. Kanti sanje bamthetha uBita iDzamara asikwazi lapha khona lokuthi uphila njani, kuba amtshaya, kodwa siyakwazi vethu eZimbabwe ungabona bekuthatha ngale ndlela lapha khona akakho right. Uyathaya ikho amapholisa la esenza same thing.
Lesi sehlakalo sokuhlaselwa ngamapholisa kwabontanga senzakale lapho bequma umgwaqo u-Second Street behamba ngoNelson Mandela sebevela edale lePhalamende. Inhlanganiso eziningi zabalola ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Human Rights NGO Forum, Heal Zimbabwe, Peace Project, Amnesty International lezinye basole lokhu kwenza kwahulumende bethi yikwephula ilungelo loluntu. Kuthe behofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo batshengise insolo yabo phezu kokuthunjwa kukaDzamara bethi yikwephula ilungelo loluntu. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amapholisa e-riot abehlomile, abehanqe isigodlo se-MDCT, abatshayeli labazihambelayo bevinjwa ukudlula kule ndawo. UDzamara unyamalale ngensonto esendaweni lapho kugelwa khona inwele lapho abikwa ethunjwe ngamadoda amahlanu abanakanelwa ukuthi ngamapholisa awensitha awe-CIO. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama. Jamnoda, wonda, 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 jamn